Indaba le ukuthi uhulumende especially izamu singathi izamu PF ngokwayo ibhizi xotshana labantu labo esingathi ngama-activist isiqiniseko sibili ngento engekho into engabambekiyo itshengisa ukungahlaliseki kakhulu kwebandla lezanu PF. Indaba enkulu kusibili kuzanu PF ungayikhangela, izanu ayingani kayiyesabi i-opposition, ayilwiswa kakhulu i-opposition. Ukulwa kwayo kungaphakathi kuzanu PF bona ngowabo. Uthole ukuthi ngesiqiniso kumongameli ngabe sesaba abantu abaphakathi kuzanu PF ukudlula abantu abangaphandle kwezanu PF. So laba abantu abagijinyiswa kangaka singathi bangama-victims ngxabano ezikhona phakathi kwezanu PF ekuzameni ukuthi iba isale iphethe umbuso, ikakhulu iprotector umbuso kamongameli uMnangagwa.
Ngokubona kwakho ubona ungani kungakwenzakalani? Likhona yini ixuku lebandla lezanu PF elibangela lokhu, njengalokhu esikuzwayo ukubana kungaba kule xuku elibangela lokhu, kumbe yilo ibandla lonke elezanu PF elifuna kwenzakale khona lokho kwenzakalayo?
Mina ngokubona kwami sibili kwamaqini, indaba le esiyikhangeleyo iphethwe kakhulu ukuthi izanu PF ilama factions. Singawukhangela ekuqaliseni kokukhitshwa kukaMgabe okuvele sokubangiswana i-G40 lela cost lani. Kuthe kubuya ngapha ekuze faka ukuze ngena kukamongameli uMnangagwa, abazange bazinika isikhathi abantu bezanu ukuthi behlale phansi becabangisise bekhethe kuhle ukuthi ozangenela uMgabe ngubani. Kwasetshenziswa yena liyani i-factionalism eyayikhona kuqala ukuthi umongameli uMnangagwa athathe over njengoba wayevele nguye wafakwe ku-faction liyani engalo. So into leyo kayipheli lula e-factionalism, ilokhu ibaphethe kuzanu PF. So i-factionalism yabo isiphumela phandle, sizelwisana labantu abangelani lezinto ezi-within kuzanu PF. Lama systems wonke angaphandle kwezanu PF sebedinga ukuthi lela le faction ifuna ukuthi izibonise ukuthi yena yiyela amandla kule yini. So indaba yabo le inzima, abantu abangaphandle kwezanu la bafela amafufu ngento abangayaziyo. Indaba iphakathi kubandla lezanu PF izadubuka maduzane nje, njengoba sizwile ukuthi kulabanye akade beplan ukuthi kulabanye akade bephathekile ekulungiseleleni i-demonstration kamhla ka-31. So ikhona ngaphakathi into yangkhona, izathi zidubuka sizayibamba.
Siyabona njalo ukubana abezomthetho ikakhulu amagqwetha angani lawo asethwele nzima, asehlaselwa njalo ayethuselwa, ikakhulu sikhangele labo abamela abantu abafana labo Hope Wells Jingono. Ungathini wena nxa ukhangele okwenzakala kulabo abezomthetho?
Akulahlazo elikhulu uhulumende angazifaka kulo njengehlazo lokutholakala uhulumende selwisana lama-journalist, uhulumende selwisana lama-lawyer. Abantu asibazi be-neutral and futhi kukhangele lento abazivotshelwayo, akukho ongathi kukhona okukhulu abakwenzileyo against uhulumende. Ujournalist abeke indaba ye-corruption njengoba injalo, sabayazi sonke, sayibamba yaphuma sibili ukuthi yinto ekhona ekade singayiboni, pho-ke bawoneni. So kulihlazo kakhulu ukuthi uhulumende azehlise kakhulu kangako esiyalwisana lama-lawyer lama-journalist. Ubona izitha zabo eziyizo eziphakathi ezibaxegayo kupolitiki zabo, bezazi zihamba scot free zingayenziwa lutho. Abalungisa indaba zabo ngepolitiki ezikupolitiki yabo, behlukane labo lama-lawyer, behlukane labodokotela, behlukane lama-nurse, behlukane lama-journalist, beyilungisa indaba yabo phakathi nge-politics within ZANU-PF.